Kuvidiyo uyakhanya kulomama wayekhuluma osamutsha kulojaha wayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokuthaywa kwabantu abadala esethethecala lokusupporta kumbe kuba amalunga ebandla e-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F achalabo bantu aphuma ku-social media kugcwele kumele ukuthi nga bona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo kumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho kwenzakalayo enyathini esitingwiza yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale mrewa. Akumangalisi lanxa nje kuyinto edanisayo. Amapholisa-ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uZulu wonke weZimbabwe, angangeneli kozombusazwe njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi banda isicala kube licala. Umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe, kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe kubotshwe umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala wakhona kuma-videos nelisi yangikhona ikhona. Wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani, nalapho konakala khona ividiyo sihanjiswe eShekshekhawuze eHarare. Kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions, yikho egcina isilikha leyo vidiyo. Kuyadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo, ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besitheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi munye namunye umuntu abe kwinhlanganiso ayithandayo ayishisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu obotshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years obotshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khonalokhu umphakathi ube kwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena ku-violence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe inhlanganiso abayithandayo. Kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kwethiwe, kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kwayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besethiswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuthabatha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wethethwa lephi cala njalo sizwe lokuthi ungaliphi bandla, simbone lesithombe sakhe ukuthi ungumuntu omenjani, ngoba izithombe zalaba benza udlame nelisi yabo siyababona-ke baphuma ku-social media. Abanye sababona yibo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.